Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bathi zingabuye endlini babuthene khona sifuna ukuvikelwa bathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu
kwesifazana okubandla leCitizens Coalition for Change ubaleka emzini wakhe kulandela ukutshiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF
wahamba phandle kwelizwe ngikhulume nomunye umuntu ukuthi yena hayi into yazimanga kuhle amarandi ethu yaba wavumele leso mthuwa phela nxa uphendula sokufuza ukuthi engene ejele iminyaka efika 20 years.
Bathukuthele abaphikisayo kulandela ukusayinwa komthetho we-Patriotic Act ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Izakhamizi zewanke zikhala ngokuswelakala kwezikolo, amanzi, ukudla lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lowesifazana onqintisa kokhetho lwamakansila obusebaleke emzini wakhe kulandela ukuhlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka. Umlondolozi Ndlovu uzidulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Catherine Chandiwandirira onqintisa kuward 8 eUnyani emele ibandla leCitizens Coalition for Change uthi abantu laba batshise impahla emzini wakhe bemethusela ukuba bazambulala engekela ukusuka esigabeni lesi.
Asenelisanga ukuya endlini. Bathi zingabuya endlini babuthene khona sifuna ukuvikelwa. Bathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu.
Ukuhlukunyezwa kwankosazana Chandiwandirira kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF bethwalise nzima amalunga e-CCC. Umnumzana Love Mochinoputsa onqintisa kukhetho lwamalunga edala ePhalamende eUnyani uthi bakhathazekile ngokwehlele omunye wabo.
We have noted with concern yesterday's events where
siyadana uba abantu beZANU PF babuthene endlini kakhansili yena ubevela egwero emhlanganweni wethu bathi kasuke endlini yakhe ngoba usengowe-CCC.
Ummeli webandla leZANU PF eUnyani umnumzana Dungai Mnangagwa uphikile ukuba abasekeli bebandla lakhe yibo abenze udlakela lolu.
No, asathi there's no such report.
Akulanto enjalo engincintisana labo ngabana wami balamabhizinisi endaweni yakini.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhala ekhukhwini. Kunabalandeli bebandla le-CCC abasanda kutshaywa eChiredzi, Jombe, Gogo, esilobela lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU PF. Unkosikazi Priska Dube ofundisa izifundo zombusazwe e-University of Zimbabwe uthi kumele amabandla ezombusazwe akhulumisane njalo asebenze ngokuthula ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ahlukehlukeneyo ayenza ngokombusazwe lepolitiki ukuthi begcine ukuthula ngalesi sikhathi esikiso, bengabi ngabantu abazabe betshayana, sibambisane ndawonye siyovota ngokuthula. Ngithola ukuthokoza okukhulu ngibona esinye isithombe esibhodileyo kubomakhalekhukhwini lapha ngempelaviki. Sibone umlandeli kaNelson Chamisa owe-Citizens Coalition for Change engena emuva kwemota elesithombe sikababa u-Emmerson Dambudzo Mnangagwa onguye umongameli weZimbabwe okhokhelela iZANU PF.
Ngolunye udaba, amalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Students Union ZINASU ababotshelwa ukuloba emdulini yezakhiwo zikahulumende besithi kumele kukhululwe umnumzana Job Sikhala lomnumzana Jacob Ngarivume bahlawuliswe isibambiso sebheli namuhla. Umthethwandaba u-Emmanuel Dima Tawanda Watatsa Loliene uMadamombe bafunda e-University of Zimbabwe njalo wehluleka kuloba imhloliso yabo yesimisa yesibili ngemva kokubotshwa lokhu. Omele abafundi uBenon Ncube uthi loba nje bethokoza ngokukhitshwa kwabafundi laba ejele bekungamelanga bebotshwe.
Wakathesi sijabulile ngemva kokukhushwa kwama-students ethu angu-5 lawa devalelwe for isikhathi eside kungacacile ukuthi kanti iboneni. Sikhuluma nje siyabona ukuthi uhulumende wethu uzama ukwethusela abantu ukuthi bengenilisi ukukhuluma lapho ehluleka khona. Ngoba ukubotshwa kwama-students lawa babotshwa ngemva kokubuzisisa ukuthi kanti uJob Skhalena olokhu evalelwe kanti icala lakhe liphutsha nini. Uhulumende wethu uzama ukuthi singaqali ukuthi simkhuze kumbe simbuze lapho simbone sehluleka khona.
Besebele inyanga ezimbili bevalelwe enkambeni yamapholisa bemelele ukuthoniswa kwamacala abawetheswayo. Kolunye njalo udaba, umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela ofuna ukuncintisa ukhetho uSavia Kasukwere uthi udaba lokuba uKasukwere angancintisi kukhetho olwaphawulwa yi-High Court luzathoniswa kusasa lidale le-Supreme Court. Ngimele 27 CRR. Ngimlondolozi Ndlovu.
Bakhala abakumabandla aphikisayo kulandela ukuphasiswa komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Act ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi umthetho lo owaziwa ngokuthi Patriotic Act kumele ulahlwe kungangena ibandla eliphikisayo embusweni kulandela ukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Umthetho lo walela abadabuka eZimbabwe ukuba beqhube imihlangano lezizalwane zakwamanye amazwe lapho kukhulunywa khona ngokujezisa eleZimbabwe. Otholakala ele cala lokwephula esinye isiqa somthetho lo ulakho ukuvalelwa entilongweni okweminyaka engama-20 years. Ulakho njalo ukulahlekelwa ukuba isizalwane sakweleZimbabwe okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-citizenship. Unumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMatwele North, uthi umthetho lo wephula ilungelo likaZulu.
Section 22 isuke yayingezelela okade kuvele kukhona. So kulo section 22A othi yena willfully injuring the sovereignty and national interests of Zimbabwe. Okutsho ukuthi khona wenze ngabomo wayalimaza ukuzimela kanye nama-interest elizwe laseZimbabwe. Kuthiwa uyabuyenzeni, kuthiwa uyabuhambe wangena phakathina kwemhlangano lapho uhambe usiya khona usiya kuthi khona ilizwe leZimbabwe izinto kazihambi kuhle kumbe njalo umele abanye abantu usiya kuthi akube nama-sanction lezinto ezinjalo. Bese kuthiwa-ke nxa kuye ukuthi utholakale necala lona lelo kufuze ukuthi ugwetshwe njengomuntu oyenze okhiphe uhulumende okhulumende wangena okusemthethweni okungekho emthethweni okutho ukuthi i-treason. So-ke okutho ukuthi ungahamba phandle kwelizwe ukhulume nomunye umuntu ukuthi yena hayi into yakumanga kuhle amarali ethu ngaba wavumele bese umthiwa khona nxa uphenduka sokufuze ukuthi uyengena ejele iminyaka efika-20 years. So-ke yikho abantu abaningi bekhala ngalo mthetho ukuthi lo mthetho indlela ofakwe ngawo kungani awujonganga ukuthi khona kube ne-democracy ngaphakathi kungani kule njenge yokuthi khona kube lombusa umbuso womuntu oyedwa kwintando yakhe hathi intando kaZulu.
Kuthi-ke nxa sikhangela umthetho lo abantu abakubandla leZANU-P F bathi uqondile kakhulu njengoba abantu kumele bethande ilizwe labo. Kambe ungenza umthetho lo ukuthi umuntu athande ilizwe lakhe kumbe yikuzisomela lokho?
Uthambe kanjengamandla i-rap. Ungabona umuntu ebamba omunye umuntu ngamandla ukuthi ngithanda kuphela yena engakuthandi yi-rap. So-ke umthetho lo ule problem yokuthi ujonga ukuthi khona ukucabanga kwabantu abalutshwana ngoba laba bantu abayibo abangenisa imithetho lawa iqiniso elikhona ngabantu abalutshwana noma kuZANU-P F ansibo bonke abawuthakazelelayo. Abaphakathina kweZANU-P F abaningi abawuthakazeleli umthetho ngumthetho walungiselela nje i-cartel yabantu abalutshwana abafuna ukuthi bezame ukuthi maybe enceda ngazo lokhu bebhenefitha elizweni abantu bonke bengabhenefithi. Kodwa angiboni ukuthi ngumthetho ozahlala insuku eziningi. Ngibona ngani ngumthetho ozaphila isikhathi esifitane kakhulu kule mthetho eminingi esiyaziyo embalini yemthetho yeZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC weqoqa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
I-act le ithi yona and ngivumele ngifake ngale ndlela i-act kayivimbeli ukuhlangana kwabantu besenza imihlangano yabo ngenhlanganiso zabo. I-act le kayivimbeli umuntu ukukhuluma akufisayo eselizweni lakhe and ayivimbeli umuntu ukuthi abonise ubukhokhelo obukhona ukuthi ngabe kuyalungiswa ngalindlela kulungiswa ngalindlela. Lokho okokubuthana kwamabandla either awepolitiki kumbe laba abe-NGO ama-PVOs abathi bona they are for no profit organization. Lokhuyana kusengathi ngesilungu kugavenwa i-Public Order and Security Act evele ikhona and evele besenza imihlangano yabo layo ikhona akulalutho olutshintshileyo. Leyi i-Patriotic Act igcizelela njalo igcwayisa uzulu waseZimbabwe ukuthi kabe ngumuntu othanda ilizwe lakhe, kabe ngumuntu omele ilizwe lakhe, abe ngumuntu ozahamba ayelibukisa kwamanye amazwe ukuthi abafuni ukuzosebenzela kuleli lizwe balithande labo njengayena umnikazini elithanda.
Indaba umuntu kumele ezwe elawe imithetho ukuze athande ilizwe lakhe, anti yabona ukuthi khonapho yikho abantu bayisaba khona khonokho.
Konke lokhu kukhona ekubusweni kwelizwe, akunalizwe elingabusa ngoba bekuvele kungekho ngamuva. Kwasekunanzeleleka ukuthi kulabanye abantu abavumela ukuthi i-freedom le abayiphiwayo bayeyi-abuse igcine isihlukumeza uzulu wonke. Njengalokhu ngikufakela umzekeliso lo ngithi ama-sanctions ukubuya kwawo, ama-sanctions la ahambe ayacilwa ngabe-opposition. I-Patriotic Act sisithi yona kubi kuyinto esolekayo elizweni lakho ukuthi uyebonakala usiyahlangana nabantu abangcindezeli baphandle lingcolisa ilizwe lakho njalo wena uhamba uqamba into engamanga nelizwe lakho. So khonokuyana yikuqondisa ababili abathathu akade bevele besidla ngakho ngapha kulimaza uzulu jikelele.
Umnumzana Prince Mnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla le-ZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Izakhamizi zeWange West zikhuthaza abancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe ukuba bethuthukise lindawo ngokwakha izikolo, ukutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokubasiza esimeni sendlala ababhekane laso. Zitha kumelanga bekhohlwe lokhu benganqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi, kubika uNokuthaba Dlamini.
Osakhulayo unkosikazi Rebecca Mpala odabuka eMonde uthi ngemva kokhetho ukubona kubalulekile ukuba inkokheli lezi ziphatheke ekwakhiweni kwezikolo eWange ngoba iningi labo kalenelisi ukuqeqetsha ngokusweleka kwezikolo. Uthi lokhu yikho okwenza abatsha abaningi bethathe izidakamizwa kumbe betshade besesebancane.
Abantwana bagcina sebevilapha langomango angikhona mude kakhulu ukuthi befika khona. Abanye bagcina besenda abangamankazana, abanye nje becine sebeba ngabadakwayo abangabafana. So hayi vele impilo yakhona inzima ngaphe Wange. Siyacela ukuthi sincede ngesikolo, isikolo sibe seduzane secondary ukuthi abantwana bakwanise ukufunda.
Unkosikazi Ethele Mpofu odabuka koMvuthu uthi intuthuko yakulumango isezingeni eliphansi kakhulu
ngoba le mfundo yangapha iphansi vele. Mbona ukuthi abantwana bengafunda bengaphumela besiya phambili. Sicela uncedo kini lina ukubana lisincedise kakhulu, lingene njalo kumaclinics, amaclinics akhatshana, sihlezi labantu abadala abakhulileyo abalama 78 years, abanye singathi kuma 90 ukuthi umuntu engagula ebusuku kuyaswelakala i-transport ukubana umuntu ehambe eclinic. So siyacelisisa ukubana lisincede langamanzi, le migwaqo kayilungisa imigwaqo ngoba lapho esihlezi khona akuyenzi.
Umnumzana Amos Dube laye udane kakhulu ngokwenzakala esigabeni lesi.
Iclinic iyafuna ukuthi operate umuntu uyagula ebusuku at any time, umuntu uyagula after uza tuwa nguwa kwa face paint la le kukachana. Pati kini ngasi laba ku raiti laba kukuti nguwa. Wesi ya kini ngupanyi sa kwa. Kwa wata wata laba ngakwani siyo uzi wapa ngasi pande benzi njalo. Dima ute atuwa lima ute ya hili spilt ya kala.
Utuwe ukala njalo nge mfundo ya bandwana epansi kakhulu kulumango nge ngayo kusweleka kwezi kolo.
Umtolo tola nzi usuka lapa yo filisi zinda kwa nalika chana. Ujeni kajanga lutu. Ulambi lumtu ana. Lugu nifuka ipasikila. Lugu ipasikila kwa na. Kali chovegu nga elambi. Lugu ya fie eskola pa yota afundi. Asoza kwa zifunda kwa ulambi. But at least nga kuse tuzana. Ula kwa zita kuse tuzi eskola pa kuingoni.
Umnumzana Philani Moyo okubandla lezanu PF okhankasela ukumela iWange West edalele parliamente uthi uzasebenza gadalala ukulungisa okuhlupha izakhamizi lezi.
Ngikhangelele ukuthi inhlupho zonke zakithi eWange West ngapha sikwanise ubana sizilungisise ngoba embona obekusenza ukuthi zingalungiseki bekunzima. Ukuthi sithola bangasimela sibili ikakhulu abaphuma kuphathi elibusayo iqembu elibusayo ebesingelabo.
Umnumzana Somveli Dlamini okukhetho olufanayo uthi uzimisele ukuqeda ubuyanga balindawo ngaphansi kwebandla le-MDCT.
Ngikhangelela ukuthi ithuthukise impilo zabantu ukuze kucreate imisebenzi abantu bethole imisebenzi besebenzi. Kule state of the roads, imgwaqo. Imgwaqo ifile kakhulu eWange West, ungakhangela imgwaqo weNdlovu, umgwaqo oya eChisuma, oya eBhatuka, ufile kakhulu imgwaqo yomkeliyana. Imgwaqo leyana ukuze ilungiswe kufuze kube lo member of parliament oya kumela khona le parliament.
Imizamo yokuxhumana lomnumzana Vusumuzi Moyo we-Citizens Coalition for Change laye ozancintisa esigabeni lesi yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile ngezomkhankaso njalo uhlutshwa laye bulembu ecingweni lwakhe. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso ye-Rural Zimvak Assessment kumnyaka ophelileyo luthi abantu abaningi esabelweni seMathebeleland North baphakathi kwendlala esabekayo njalo indawo leyande ngezinto ndane labafelokazi kanye lentsha eyaphelela emfundweni ephansi kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikwamvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Sangena kusigaba esilandelayo sike sikhangela izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Hele Russia lithi kasafuni ukuba yingxenye yesivumelwano sokuthwalwa kokudla okusuka kwele Ukraine kusiya kuzwekazi le-Africa, eMiddle East kanye le-Asia. UMnumzana Anthony Guterres, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations, uchothoze kakhulu okwenziwa ngele-Russia. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba sekulendlala esabekayo kule-Sudan okulempi yomvukela. Kubikwa ukuba impi le yenza abalimi benganelisi ukuqhuba imisebenzi yabo ngemfanelo. Wezimpila kahle namhla sipoqa labele simo sokucobeka komzimba esemuscular dystrophy. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Isifo semuscular dystrophy sigcina sibangela ukuba izitho zomzimba ezifana lenyawo, amahlombe lezandla zingasebenzi kakuhle. UMnumzana Tsepaninare olesimo lesi uthi lokhu kudala inkinga ezithile kwimpila kahle yansuku zonke yomuntu olaso.
Umuntu olemaskula dystrophy udinga ukuba lo muntu omncedayo ngokufana lokugeza, ukusebenzisa isambuzi, ukuthenga amagrocery lokunye okuningi.
Uthi lokhu kwenza ukuba umuntu olwalesi simo edinge umncedisi empilweni okuthiwa ngama-helpers, kanti befuna ukubhadalwa laba bantu. Ethi i-muscular dystrophy isimo esidinga ukuba uhlale ulolonga umzimba zikhathi zonke nge-physiotherapy kubangeniseke kudubo olugebhake kakhulu esikhwameni.
Physiotherapy sessions are expensive. Ukuphila kuhle komuntu onje kudinga ukwenza ama exercises khona i-physiotherapy idula ngoba ibiza imali ephakathi kwe 20 le $40 ku session eyodwa e 30 minutes nje kuphela.
Umnumzana tinotenda mudarikwa okhokhela inhlanganiso ye-Rare Diseases and Disabilities Africa Foundation uthi uncedo luyadingakala kulolu daba ethi udubo yikuthi ulwazi lona ngokwalo phezu kwalesi simo lokhe luphansi kakhulu emazweni atshiyeneyo anjengeZimbabwe.
A lot of people with muscular dystrophy in Zimbabwe don't even
abantu abaningi abalesi simo abakwazi ukuthi balaso ngoba kaningi ningi bethathwa njengabantu abale cerebral palsy kanti bona vele muscular dystrophy.
Lokhu kubikwa kudalwa yikusilela kwabodokotela abangama specialist ngemuscular dystrophy kubathiye besiya kuma general doctor. Udokotela Paradim Mahajan oyingcwethi kwezempila kahle elolwazi olujulileyo ngemuscular dystrophy emazweni amanengi emhlabeni uthi lesi simo ikuphazamiswa kwama-genes umuntu esakhula kubangele ukungakhuli kuhle kwezinye izitho zomzimba.
The loss of muscle volume makes the patient immobile and the patient cannot move from the place because the muscle
ukuba umuntu ecine engenelisi ukuhamba ngoba imithambo ingenelisi ukuthwala isisindo senyawo kumbe izandla.
Uthi kanjalo intuthuko ekhona kwezokwelapha lescience iveza indlela yokulwisana nalolu dubo ukuze umuntu aphile kangcono.
The cell therapy or myofibril transplantation therapy or bone marrow cell therapy or genetic therapy which is called oligotherapies
transplantation therapy kumbe I bone marrow cell therapy kumbe I genetic therapy ethiwa yi oligotherapy.
Inhlanganiso ezimela abalelisi simo bathi lokhe kule stigma lapha lapha ukuphazamisa lamathuba amahle kufika lasemakolijini. Umabhalani wenhlanganiso yesebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi kuyadingakala ukuthi imithetho isetshenziswe ungatholake uphathwa ngendlela engalunganga emsebenzini.
Umthetho singathi umuhle sibili uyavikela umuntu wonke ukhangela abantu ngokufananayo njalo uyatsho ukuthi abantu ababambeke ngalezo zimo kufanele bebanje ngendlela enjani kumbe kube lama provisions anjani emsebenzini.
Inani labantu eledlula kunkulungwane eziyi-12,000 libikwa liphila nalesi simo se-muscular dystrophy eZimbabwe, kukanti emhlabeni jikelele sihlasela umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezintathu lengxenye kusiya kunkulungwane ezine 4,000 abazalwayo. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kulandela ingozi emgwaqweni weBhinga siyabuya izolo ebholohweni leMasumo duzani leSamende lapho kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abangamajuma amabili lane. Amapolisa asexwayise abatshayeli bezimota lamabhasi ukuthi betshayele ngonanzelelo njalo bengadlulisi inani labantu okufanele belithwale. Embikweni owethulwe namuhla isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi ababhubhileyo babalisa abesilisa umnumzana Pendance Musaka weMagobo eSiyabuwa lomnumzana Shadrack Munkoli weSiyajianze esiNampande labesifazana unkosikazi Rosemary Mwinde lonkosazana Maria Mutenda weMagovela eMangala losane obelule minyaka emithathu uKiniza Munsaka weKaningo esiNampande. Unyathi uthi izidumbu zabo sesibhedlela seBhinga District Hospital lapha okucujungulwa khona kahle kahle imbangela yemfa njalo abalimeleyo bayelajwa esibhedlela esifanayo. Umeli weBhinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele usithathekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abanini bebhasi babikwa bephathisa kakhulu imdeni yababhujelweyo.
Yisehlakalo esibuhlungu kakhulu mamhlanga esenzakale ngaphakathina kwe-hospital yami. Abantu abathileyo bonke basuka ewadini lapho engizalwa khona lapho kulenkaba yami. Abanye ngabasuka nalapho engangiselusela khona inkomo zihlakula zimuli engizazi. Kodwa nje engingakutsho ukuthi amabhasi lawa okuthiwa ngabostadion ilizwe lonke lawana mabhasi ungawananzelela aziwa kakhulu ngesikhulu ngokugijima kakhulu okwedlulise amalawulo. Now indawo leyi lapho kwenzakale khona ingozi yana yindawo ele ndawo lapho kungani kule band khona. I-band liyana i-sharp curve eyokuthi khona umuntu otshayelayo uma esiyafika kiyo kuyafuze ukuthi ehlise i-speed sakhe. Ngiyakholwa ukuthi okwenzakeleyo ukuthi umtshayeli njengoba bengabatshayeli bamabhasi athiwa khona ngabafulu kakhulu kuleli lizwe ube sihambela nje santando wehluleka-ke ukuthi enegosheta i-band yona leyo esiyangena ebridgini yikaMasum River. Kulapho-ke ibhasi ephume khona yabhenguka yalala ngophahla phansi. Njengoba indawo leyana isanda kufakwa ithara okusenza ukuthi umuntu abe gijima esuka ku-Dust Road ezwe ukuthi lapha kathesi soku-right, kungangcono kufakwe ama-signpost awatshengisa especially from both directions uvelela esiyabhuka kumbe uvelela esiyabuzuba. Ama-signpost atsho ukuthi khona there are dangerous blind curves awakhona phambi ukwenzela ukuthi omunye lomunye ngitsho nalabana abangawaziyo umgwaqo bekwanise ukuthi khona bengasayenzi ingozi.
Nxa kube lesahlakalo esinje abantu bayathola yini usizo?
Khona ngomthetho nxa ukuthi kuyenzakala isehlakalo esinjengalesi izihlobo ziyavunyelwa ukuthi khona sihambise emthethwandaba abanikazi baleyo nkampani abayenze ngayo ingozi. Ngoba nxa kuthe kwabhubha indlalifa for example umuntu onguyo kade ekhangela imuli yakhe, imuli yakhe isala ingasela muntu ekhangeleyo, imuli yona leyo iyavunyelwa emthethweni ukuthi idinge i-compensation. Kodwa kulesi sehlakalo osokwenzakele so far ngalokho engikuzwe ku-district administrator we-Bhinga yikuthi abanikazi bale bhasi banelisile ukuthi kuyinye leyinye imfa bethenge igrosari efika kumbe $157 ngokuzwa kwami. Igrosari yona leyo bayihambisile, ngizwile njalo ukuthi khona banike $500 imuli inye ngayile lapho kube khona lo muntu obhubhileyo. Angikezwa ukuthi banceda okunganani kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela ikakhulu endabeni zendlela. So-ke lokho ikwesakukhangelela ukuthi yikho okuyayenzakala. Kodwa-ke noma benze njalo kakutsho-ke ukuthi laba izihlobo zalaba ababhubhileyo kumbe bona labo abalimeleyo kabangeke badinga emthethwandaba ukuthi khona bethole i-compensation from ikhampani yona leyo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weBhinga North edalela ePhalamende, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu, asikhulisenelisanga ukukhuluma le nkampani yebhasi ebesengozini le.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
ULive Talk namhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele besilazo. Owesifazana okubandla le-Citizens Coalition for Change ubaleka emzini wakhe kulandela ukutshiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Sibathukuthele okumangalisayo abaphikisayo nge-Patriotic Bill. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.